Laba babona umbono wokuthi khona ngesikhathi sikaSmith sasingcono kumbe yena uSmith wayengcono. Ngabantu vele abangamadzakudzaku ngoba ubungcono lobo kababuboni namhlanje. Babe vele bekhona khona ngale kuSmith isikhathi sonke lesikade becatshile nje. Ngilusizi kulabo abangazenge bevele bebekhona emhlabeni ngesikhathi silwisana lamabhunu ngoba nombuso kaSmith abazenge bewuboni. Bonke labo abazelwe kathesi lapha ngo-79-78 umuntu ezalwa umbuso kaSmith uwazela ngapi. Njalo ulo ongabe lokho esakhuluma ngokuthi efanisele umbuso wabantu ethona hayi lo mbuso lo kawulunganga olungileyo ngamakhiwa ngumthengisi sibili ongamelanga ukuthi khona ehambe ezivezile ebantwini ungumuntu ongamelanga phiwe ithuba lokuthengisa ilizwe njalo ngoba na ilizwe leli bazalibisela emuva thina abanye sikhuluma ngedemocracy ukuthi wonke umuntu kabe lelunga lakhe alithandayo emekulo kodwa ngalokho osesukubona lokuthi ngisokulabantu bafuna ukubisela umbuso wabantu abaningi emabhunwini kumbe emakhiweni bethu Smith wayengcono abayehlala lamakhiwa
kodwa abatsho njalo bathi bona nxa sikhangele okwakusenzakala ngesikhathi sikaSmith siyabona ukubana kwakungela kubulawa wabantu kucatsha kwabantu lokunye okunjalo ucuku olwedlula olukhona kathesi uthini wena ngakho lo
akulaqiniso lapho elikhulunywayo lapho ukuthi khona ngesikhathi sikaSmith abantu kazenge becatshe bacatshiswa abantu sibili abaningi bacatshe yikho phela abantu babesuka bebaleka bengavalelisanga babe kuyikhona lokhu isizathu sokuthi bazacatshiswa ngesikhathi sikaSmith kwakusebenza i-special branch eyiyo eyayikhangelana lezombangazwe i-special branch yayingasiyo ma-security lana sithi thina ngayise-ID i-criminal investigation department kodwa yilabana abantu sibili babehlukuluza njalo babengakhuthi njalo babebalanda abantu ebusuku kambe izindlu zatsha kangaka ngesikhathi sikaSmith zitshiswa kuthiwa kade kufidwa ama-terrorist umuntu yena lowo thena abantu babengacatshiswa uvela izindlu babetshiselwa abantu phakathi ezindlini kudutshulwe phakathi kwezindlu khona lapho lo khuluma esitsho njalo ngumuntu lwana olelungelo lokukhuluma akuphuphileyo uyavunyelwa kodwa-ke wayengekho ngesikhathi sempi ngobana kaze ngebone lutho lowo muntu lowo nxa umbuso wabansundu lowo ungamsuthiseki kahle yena kadinga indlela ezokulungisisa khona lokhu hatshe ethathe umbuso wabaningi ethena okasmith wawungcono ngayehlala losmith yiwo abantu baqeda abantu bababulala abantu bathatha abantu bebahlohlela lemlindini ngakho-ke lokhu hhayi thina asoze sikuvumele lokhu mina njengami mina uben ben kumbe umax angisoze mvumele into enjengayona leyo.